Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mugabe utshela umhlangano we-World Economic Forum on Africa ukuthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi Zeki liqiniso, njalo iZeki kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, i-extension yezano-PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi le-Afrika owe-World Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele-South Africa. Kubika uBenedictine Nhlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethula umbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo kwezomnotho eDurban, umongameli Mugabe usolela abathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Ngaphandle kweSouth Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe e-Afrika, kanti lonyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but oh, certainly, we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso ukuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kaMongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi uMongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe, kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika.
Mina ngisola bona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu uma eqala eguga ubuyela emuva, ayisekho enye into esingayilindela kuye. Umuntu uma eqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye. Ayikho into okumele siqhubeke silo siyoyibuza yena.
Intsha ebandla lezapho umnumzana Kanisha Sinkala uthi lo banje engamangaliswa inkulumo kamongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane, angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi waba nalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Andrew Nyathi yena uthi kwethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Umhlangano lwezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele. Kati ke lonyaka inhloso ngiyokukhanda amacebo angasiza izwekazi le-Afrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mgabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamabandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulomhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabangu.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kuka Chikawusi kubisa imbono lobuhlungu obuchiyene. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu, kule executive, kule judiciary, kule legislature. So uChikawusi ubebusa kwebe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi kuke waba yi-member of parliament yeZanu, uChikawusi kuke waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho olwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi se-land distribution eyenzakala eyenziwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi akula lutho alwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa umhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lo mnumzana kucacaphulo igqwetha oyinhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakoBulawayo ngemva kaChikawusi.
Mina ngikhuluma ngoLinda Sibanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazwayo. Vele ubesekhulile lakho inhlanhla ukuthi ufe esechile umsebenzi, otherwise ha naye ubezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mbuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kulusizi ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewatebhelelende ngoba uJustice ireport yeChiyambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonywe ikhomishini kwahanjwa uhulumende walukuyikhipha, kwahanjwa ekhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza ijudgment. Kulusizi.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla elibusayo okwaziwayo ukuthi uChikawusi besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilizwe bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asomlando wethu njengezaphu ukuthi sisihluphe ngakho, ngoba siyake sizifuye inkukhu njalo siyake sizibone sidla amaqandazo.
Lezo bekuyizakhamizi zakoBulawayo zikhuluma phezu kwemfa kamnumzana Godfrey Chikawusi. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphala oludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeNational Youth Development Trust eSmall City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kalaqiniso lokuthi iZEC izaqhubeka kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka 2018.
Asilathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair njalo kwasikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi into yezanu PF leZEC yokutshontsha ukhetho la next year.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso ngoba sebechiwe isikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC leqiniso njalo iZEC kumele likhumbule ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwazi ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuzanu ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Amanga lawo iza kukhuluma ngeZEC angithi iziqondiso bazithatha kuzanu namhla bangakwenza njani khonoko ngamanga kuphela sosibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christabel Sibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abaku-diaspora kade abantu basuswe umumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibili. Kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP, uDavid Coulthard we-MDC, uKenel Kuchekhaya we-ZAPU, uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla lezanu PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Nyenye emibono ephume emkhosini okukhumbula imisebenzi kamuyi owayeyintatheli zindaba yelodumo umnumzana Bonwell Chakaoza owe-Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe e-Rainbow Towers eHarare. lombuthano uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba umhlaba wonke olwe-World Press Freedom Day. Kumazwi akhe obe ngumhlonitshwa uMnumzana Takura Jangaja uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli zindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli zindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo, okuyikhona athi kubangela kuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi kwazo. UNkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ulandule imbiko kaJangaja. UNkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uJakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, omakhalekhukhwini ne-internet, okokuthi abantu ababelama-opinion kumbe ababelolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Ke sizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uNkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguThakura Jangaja yindaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalists kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalists. Akumelanga kube kungomisa oZakras, oVMCZ labo bani bani abalida ingxoxo ze-World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalists and then ama-organizations anjengabo Misa, Zakras and all kumele besupport. But okukhona ukuthi ezikhatheni eziningi ama-journalists babemelela ukuthi ozibani bani baza-organize something, ozibani bani baza-organize something.
UNkosazana Marara uthi ungaluqakathekisi usuku olunaza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazwini akhe ogqiba lomkhosi omunye wamalunga e-board ye-VMCZ uMnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli zindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa uxolo sixoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kule nto edubukileyo namhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ubephila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu uMnumzana Godfrey Tshikausiku yena ubhubhele kwele South Africa izolo. lanxa amalunga ebandla lezano PF sithi umofi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo eoqhuba kuhle umsebenzi. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uChichika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla lezano PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Sasikhwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli kodwa umuntu landelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngiba buhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentini leliyana. Kwa-appointwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana. Kumele sikunanzelele lokhuyana. Yes, yazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 kuthathelwa ebelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ibingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthini.
Mnumzana Dube ngena khonapho belisebenza laye njani ubaba uChichika Usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Isikhathi ongu-Chief Justice zenazele ukuthi kube lama-ruling amaningi angazange abe-fair obe strong njengeqeda. Kuzengenazele ukuthi 2001-2000 when turnover from the previous Chief Justice ube ngumuntu obelandelela i-party line. Njengoba umkhandla ekhulumile ubengafani labanye odade sobona kwamanye amazwe Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobo ipolitics abakusayo ngombuso for that day ungavumi Chief Usiku ube indoda kade kuthiwa mofi iparty line ngoso not ukuthi njengoba umkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume kuyazafuna ukuphuma sefuna naleli sikhundleni was actively involved ku-party politics I think ngathi compromise i-judiciary even integrity okwenza ukuthi kwezikhandla njengamagqwetha o njengami ezesiseni bengenyanyeke ukuthi ngiyeke eZimbabwe when you look at how ibiyemabhenshi kwamanye amazwe for example even e-South Africa khonapho the Chief Justice yibo abamela uZulu abamela the ordinary man in the street but during i-rain ka-Chichika Usiku it was more of a decision. I think okunye ongayisina yikhona ukuthi kakumbi even engakabi ngu-judge wayengu-member of parliament was first private secretary to President Mkhaya ngo-1980. So I'm sure influence when Eliana even when he was declared to the bench, then the law for I put on a judge, that my plans in a protected rule of law. So reflected his name, I'm a judgment that. Unfortunately, in as much as I sympathize with them, I'm disappointed with his past one, but here in the Kombuso Akai, in a correct.
Ngiphenduke kuwe ubaba uMkandla isikhundla esathiwa nguye uChichika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba alubana othe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichika Usiku emsebenzini lo
kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda le nguMalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi sengathi la vele kahle thiyane lakho lokhu kungena umuntu ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana igoma ligcina amaqhawe uzaphuma kubi laphana sengoliswe ibizo lakhe iprofession yakhe iqinisingolile ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kwezomzabalazo ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhetheni ngame eqinisweni njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lwenye iphathi.
Ngiphenduke kuwe Dube uthi wena uChichika Usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezano PF engalandela umthetho kodwa abezano ubona bathi hayi uChichika Usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho njalo eyihlonipha imithetho yelizwe uthini ngalokho?
Hayi ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu. Ngizabuyela futhi kuma-judgment kaChichika Usiku e-Holy Land Revenue. or even ipenshi lakhe le Supreme Court one amaland reform issues. Indlela afakwa ngayo, indlela wakhishwa ngayo previous Chief Justice wadeplora. He was the least qualified. He even didn't offer any reason for Chief Justice. But because Jovan Chiruti, status quo, he was a private secretary, so we need to change the system. We need to go and control the bench.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalucacha eTaliban. Ekhuluma ekulolo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wetule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Aisharif. Wabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalucacha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli weAfghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika leAfghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalucacha eTaliban awe Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho eNATO laweMelika eAfghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokeli yeAfghanistan bahlolisise umumo wempi kwele Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokeli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lweAfghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kusobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalucacha lonyaka e-Afghanistan.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayi ke kwanele kwalamhlanje emthwakazi, kodwa singakehlukani sigangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.